So we see card descend about VOA in the belly.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 14 kuNcwabakazi 2020 ngontungamili inkumo endabeni zekuseni lamhlanje
ndayiswe ukuthi vele sinikezwe iCovid allowance imeni yethu ngekuthi uhulumende kumele asiholise imali eneleyo.
Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo ngabantu abayisithupha laya ku-128.
Amagqwetha eZimbabwe, I think isikade sisikhiwo lesi sisekunzimeni.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ikhala ngokuhlukuluzwa kukankosikazi Beatrice Muthethwa, igqwetha lentatha lezindaba evalelwe ejele uHopewell Chingono. Inhlanganiso yeHabakuk Trust yethula amafilimu amayelana ngombhuqazo weGugurahundi aveza abesifazana bekhuluma ngochuku olwabehlelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo laya kukhulu elilamatshumi phose amathathu 128 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abathathu babantu laba ngabeManicaland kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye ngowemashonaland central njalo omunye ngowemashonaland west. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo baphose bangene kukhulu 97 njalo bonke bawuthole khonapha elizweni. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqhamukayo kuleli laya ku-4,990. Inani lasebephephile lona likhuphuke laya ku-1,927 ngemva kokutholakala kwabangamakhulu edlula amathathu 307 sebesindile izolo. Ukukhwela kwenani lababanjwa lomkhuhlane labafayo eZimbabwe kuza ngesikhathi uhulumende esithi usengezelele imali yokuthi izisebenzi zakhe kanye lasebathatha impentsheni bathole imali yokubasiza ngalesi sikhathi somkhuhlane we-COVID-19 phezu kweholo labo njengokuthembisa kwakhe. Ugatsha olubona ngezemali lwethu le umbiko izolo ntambama lukhuthaza amabhanga ukuthi ancedisane lohulumende ekutholiseni abantu limali. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso yababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Neshine Modzitirwa.
Akula into esithokozisayo, akula into esithabelayo ngoba oluningi lwababalisi luhlala emaphandleni lapho okungela nethiweki khona. Nxa besithi bayanika izisebenzi i-transfer engaso hard cash kuyakhanya ukuthi Minister of Finance, including uhulumende, kabalandaba lesisebenzi, abalandaba lababalisi. Ngoba ababalisi abaningi bahlala emakhaya lapho kungela network khona ukuthi imali yakhona even angayithola, abanye bayayithola kathesi kodwa ukuthi bayisebenzise emakhaya kunzima ngoba akula network. So bona bengafuni ukufaka i-effort kathesi sebefuna ukuappear as if ngama saints, as if ngabantu bafuna ukuthi aba isebenzi siphile kahle. bakhuluma mhlaka 17 June uthi zisebenzika sikholiswa imali semfuna ukufaka i-effort kathesi ngoba lunenge lobabalisilo alutholanga imali kade sikhuluma from kudala ukuthi abantu laba abalandaba lesisebenzi so akula into esiyithabelayo akula into esiyithokozisayo
kahle kahle okwakuyinkinga kuvele kuyini bakhona yini abake bayamukela le imali njalo liyavumelana lohulumende yini ukuthi amabhanga yiwo ayibangela ukuthi izisebenzi zikahulumende zingenelisi ukuthola iholo lazo elazithenjiswayo
abalutshwane yibo sebekwanisa sebetholile imali yona le kodwa iproblem kayiso iproblem yama-banks iproblem ngaminister of finance ngoba nguye ulamandla ekucontrola i-banking sector or i-financial sector yelizweni so engafuni ukubuya ngakhathesi sekufuna uku-appear as if is a saint ngoba thina njengama-unions kade sikhuluma kudala ukuthi izisebenzi kumele zinikezwe imali le in hard cash ngoba aluningi lwamabalisi luhlala emakhaya lapho ukhona ukuthi vele akula network so yena angafuna ukuappear as if ama banks yiwo ale problem yena uhulumende nguye ole problem through minister of finance uMthuli Ncube
kuyikuthi imali le iyatholakala ngempela liyabe lisuthisekile yini njengababalisi kumbe lilokho ligcizelela ukuthi lifuna iholo eliphezulu ngemali engamadola emelisha
kahle kahle thina imeni emu yethu njengababalisi njengelihlanganiso njengesisebenzi kahulumende kayiso yokuthi vele sinikezwe i-COVID allowance imeni yethu ngekuthi uhulumende kumele asiholise imali eneleyo not lokhu kwama-COVID allowance yes i-COVID siyayifuna allowance yona leyi kodwa thina i-fight yethu ngekuthi uhulumende asiholise ama salaries ethu in US dollar.
Umnumzana Nation Mozitirwa ngowenhlanganiso emela ababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa lo Sthandekile Mhlanga we Studio 7. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo kaZulu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izamangalela amapolisa ngokuhlukuluzwa kwamagqwetha amela intatheli zindaba evalelwe esitokisini uHopewell Chingono lokho kulandela ukutheleka kwamapolisa izolo phansi kwehofisi kankosazana Beatrice Mthethwa omunye wamagqwetha kaChingono ehlabela njalo ebanga umsindo obikwa ubujonge ukumethusela emthethwa ndaba lakho umthethwa uthwaliswe nzima ngumtshutshisi esithi akumelanga amele uChingono ngoba esithi uveze obekusenzakala emthethwa ndaba ekhasini lakhe leFacebook kodwa umthethwa ukulandule lokhu elinye lamagqwetha alwela amalungelo umnumzana Chris Mike utshelela umsakazo ukuthi bazakhweza lolu daba namuhla kodwa uthe abalathemba lokuthi kuzathathwa manyathelo bani njengoba abasolwa kungamapholisa uChris Gande weStudio 7 uxoxele linye njalo igqwetha umnumzana Dinashe Runganga yena othi amagqwetha athwele nzima kulezi nsuku.
Into engayikhulumayo ukuthi amagqwetha eZimbabwe I think isikade sisikhiwe lesi sisekunzimeni ngoba surely iconstitution is very clear ukuthi ma uligqwetha uyawumela amaclients. So ma kufanele ukuthi use inhliziyo yakho ekhululekile ungesabi lutho but into eyenzakala kathesi this current government to be honest iyayuthisela abantu ayifuni ukuthi amagqwetha sisebenze kuhle ayifuni ukuthi thina sisebenze sikhululekile so surely ufanele ukuthi amagqwetha wonke especially abamele ama-human rights sibambane sisebenze le nto eyi-one sibambane sonke silu ngoba surely ukwenzakala for example ku-Beatrice Mthethwa lokuthi abantu labayiselisaba ukuthi lisebenze kuhle selisaba ukuthi lina selifaniswa lama clients vele into leyo ayiko right vele into leyo vele i wrong it back date isikalisa saka mgabe mina ngakho engakangeni ukuthi even abantu those who are aligned to mina ngakho anto bese bethwaliswa nzima abo mathematanda la but what is surprising ukuthi even cartes they have forgotten bamelelwa la laba abo Beatrice Mthethwa ngaya bamelelwa la lawyers for human rights behlunguluzwa lo mgabe but cartes they are now in power but they are now doing the same to opposition activists so avele sekunzimeni ka kufanele sihlale phansi sibili njengamagqweta sisebenze kuhle sibone ukuthi the best possible way forward ukuthi singaharaswe masimela ama clients especially lawa abantu they are aligned to the opposition political party
manje singathini nxa sisikhangele amanye amagqweta amela labo abangabe bandla elibusayo ubona babambene yini lani lina amanye amagqweta elimela abanye abantu nje mahlayana
ngamafichane ngathi laba abasebenza on behalf of or representing the ruling party they have no problem labana labana basabilutho ngoba itina sihlunguluzwa lama state agents so bona abasabilutho so masikhuluma sithi ama human rights in Zimbabwe abantu that are being abused especially by state agents bona abakuboni ngoba iside labo lirhayi so ukuthi ngathi sibambane labo bona kiwo abala problem izinto zabo ziyabakhambela kuhle mabe represent la even those who are aligned to the ruling party they have no problem whatsoever but tina manje abamelayo abadlunguluzwayo yinto ekufanele thina sibambane ukuthi mase siyenza sesenza into eyi-1 ngoba lapha sokufuneka amadoda sibili even obiatis mthethwa la manje labona sibili ukuthi indlela abasebenza ngayo sokufuneka ukuthi umuntu asebenze ngenhliziyo yonke they are risking their lives anjobo so tina kufanele ukuthi sibambane ama human rights activists labantu babambene lati ama lawyers ama human rights fundi sibambane sonke ngoba labana be ruling party labana bala problem they are not on our side but they are seeing things differently
umnumzana Tinashe Runganga ligqwetha ubexoxa lo Chris Gande we studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eHabakuk Trust yethule amafilimu amathathu kuliviki amayelana ngombhuqazwe wegugurawundi. Amafilimu la ebekhangela ikakhulu ukunyamalala kwabantu ababethathwa ngamabutho e-50th Brigade besiyagongodwa kanye lobunzima obabuhlangana labesifazana. Abanye ngababedlwengulwa kuthi abanye ngababebulawa bezithwele. Abesifazana abaphume kwamanye amafilimu la bachasise ngobubi obabehlelayo njalo abanye bebesithi kabasoze bafa baxola kumbe ukukhohlwa. Inhlanganiso zamalungelo zithi umbhuqazwe lo wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland laseMidlands. Umongameli Emerson Mnangagwa lomuyi umnumzana Robert Mgabe ngabanye babantu abetheswa icala lokuphatheka kulumbhuqazwe kodwa bobabili abakaze baxolise. Sixoxele siphathamandla seHabakuk Trust umnumzana Dumisani Nkumo.
Idokumentari yokuqala kade ikhangele kumbe ikhangele ama missing persons abantu abanyamalalayo ngesikhathi segugurawundi esikhathini esiningi sibokhuma ukuthi kwafa abantu abayi 20,000 asikhulumi ngabantu abanyamalalayo so idokumentari yokuqala ikhuluma ngodaba esingatshelanga ukuthi sikhulume ngalo udaba lwama missing persons kukanti idokumentari yesibili ibheke ikakhulu omama ukuthi umbhuqazwe wona wabaphatha njani omama ngoba nxa sikhangela omama abaneni bathotshwa bachaywa bahlukuluzwa babanjwa iganyavu omama abaneni sibi kodwa konke lokhu azake sikukhangela kumanye ama-documentary so singathi kukhangela i-ground ngelinye ilihlo sikhangele izinto ezingazake zikhangelwe endulo okwesithathu i-documentary yokugcina ikhuluma ngendaba yama-exhumations kumbe ama-mass graves so nxa sikhangela ama-documentary ethu wonke akhangele izinto ezithile aphonge ukukhuluma njenge-ground yonke kodwa ajonge izinto ezithile ezispecific
akhona amanye ama-documentaries aseke enziwa mayelana nge-ground kungani lina likubone kufanele ukuthi lani lenze awenu
lokho kumqoka kumbe uqalathekile ngoba abaningi abayibona i-ground esingathi ngama-primary witnesses sebesifa abanye sebafa so uqalathekile ukubana sibe le-evidence thina i-evidence leyi sigcina ngama-documentary la documentary la ayebufakazi lanxa abasila ku-ground abanye sebejonile kodwa sizahlala sikwazi ukubana kwahamba njani ukubana umama baphathe kanjani ukubana abanyamalala abanyamalala njani umama ngkhona wawunjani so sijonge khona lokho ngoba sifuna ukuthi okuqadlele kwakhathesi evidence collection ukuze uma sokhulunywa iqiniso kube lendlela yokukhangela lokho okwakhulunywa ngabantu esingathi ngama-victims ngoba angeke kwaba lokhu kohlulela kuhle mbe i-justice uma iqiniso lingaziwa so injongo yethu leyi sijonge njalo ukubana umhlaba wonke ubekwazi ukubana kwenzakalani emathebeleleni lase-Midlands
umnumzana Dumisani Nkomo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Habakkuk Trust sixoxela ekobulawayo Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi kulenhlanganiso ezilithumi lanye ezezilobele umongameli Emmerson Mnangagwa, umanyano weSADC oweUnited Nations kanye loweAfrican Union zikala ngokuhlukuluzwa kwentatelizindaba eZimbabwe. Inkundla yesayithi yona ithi abezempila kahle bakhala ngokuthi ukulandela umkhondo we-COVID-19 kuba nzima kakhulu elizweni nxa umuntu esebonakala ukuthi udliwe yilomkhuhlane evele esefile. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela basakazi ngu-Alec Nyathi okhulumayo siyayizwa mpela indaba ye-South Africa ANC yokuthumela iqula eZimbabwe ukuthi liyedingisisa ukwenzakalani mina ngithi ngempela uma kuyukuthi i-South Africa SADC ne-AU bazimise ukuthi balimisa udala lweZimbabwe abakhiphe iqula eliqinileyo ANC ingakhipha noma 3 EFF ikhiphe nayo 3 IDA ikhiphe 3 kuthi lamanye amabandla amancane akhiphe 1-1 leZimbabwe kwenzeka into efanayo ngibonani indlela ongalungiswa ngayo ngoba iqiniso lesoze livele elong i-ANC ne-ZANU PF bebambisene akulanto ezalunga ngoba ababoni ukuthi i-ZANU PF yehlukumeza abantu bona uthatha ngenye indlela ukuthi kulamabandla asetshenziswa amazwe aphethe kanti ayikho leyo nto i-ZANU PF iyalazi icala iyazi yesabani abakhiphe nje amaqulu aqinileyo amabandla wonke ama-government amazwe lawo nama-opposition amazwe lawo kuye kukhulunywa kulungiswe kumbe kuzwe kwelinye ilizwe kumbe kuzwe e-South Africa kumbe kuye e-Zambia kumbe kuTswana ngoba eMozambique naye nenkinga zayo ne-DRC ngiyabona
Salibonani, salibonani, basikazi ba Studio 7. Ndinjani ke lonke? Ngiyajabula ngicela ubaphilayo, philani ngomusa kaNkulunkulu. Ngithanda amazwi ngicela libala izindaba, lize lingikhumbuze kudala ngesikhathi samabhunu. Inqaza zifundwa ngawosemu Sibanda. Libeka isintu njengesintu, isindebe njengesindebele, hayi nembali liyazifunda abafana bakithi. Khubani ngomsebenzi wenu. Now, lamhlanje sikhuluma ngalokho lamuhla ngikonsa indaba le kubo mama omama bonke abayindi abalamakhosi abo labo mama abangabafelokazi ngithi kibo kanti bomama seliphila njani into seliphila lekathesi lingaze likhombe indoda noma indoda yomnikazi leyo ndoda iyachithelwa umuzi wayo kambe aliboni into lizwisa omwe abayomama obuhlungu kambe nxa leyo ndoda engafa kulowo muzi kamfelokazi isidumbu sakho na baba ubona ngazathi singagcincwazwa kulowo muzi kumbe sizabiselwa ekhaya lakho asithi ikhaya kusechithekile sokulunxuwa kambe awuboni kuzawayihlekisa hawu bakithi lawe mama kambe ubona ngazathi abancawu labantwana abakhulileyo bengavuma yini ukuthi lowo baba engcwatshwe duzane lo mkakho ingcwali kamkakho yini le ndulo kwakukhona kodwa ke hayi lokho silikwenza kathesi sokunyanyisa ukuyangisa ukuthi uthole umuntu uyachitha umuzi wakhe libabamba njani ubaba nabo libaphansa amakhanda uthi ubaba ephambana ikhanda ezethiwa umuzi wakhe sibili prefect kona ehambe ehlala lawe kona mama indawo le ngikhuluma ngayo ayisikho emakhaya kuphela nakobulawayo isikhoni sivamile ukuthi uthole umuntu uhlala enketha usekhonjiwe ephumula sethindwe enketha sesiyephumula kuyayangisa lokhu selikwenza hayi lokhu singathi true ngamanyala manje lakunkulunkulu akukhokho bethu Lawuba mangala nxa bebhekile khona seli abantu sevuka inyamazana hayi kizambathwa ngobani labo baba ingubo ozalimbathela ingubo nxa wena sisufile wafela emzini wenyindoda indoda siyazilalela la usufuna nxa ungavuka ufile nowathi sikule corona ufe kulowo muzi ah mana ngithi hayi lokhu amaminzi amsemane ngiyabonga ngiyabonga
zomuhle studio 7 yalizwa kodwa ke into emalisayo angazi ukuthi indaba limthanda kangaka uMavaza enekhuluma into engazwakaliyo engacaciyo engela ukuthi ibe lesisindo uphilisa njalo nje kungakhanya ukuthi kwenzakalani kuvikele iphelileyo ukhulume ngoIan Khama wakumchothoza ukuthi umuntu oyisumbelume kodwa leya indoda yasebenza ibusa kulanilizwe kamnandi kakuhle ngayisumbelume yena lo mfazi wenzeni kwenzayo hayi sicela ukuthi ke imphika chana lo muntu lo abele ukufaka ku studio 7 ebekho esiphambanisa amakhanda singaboni intsenzani bekaki ukuthi kwenzakalani makade lokukhuluma izolo sisenza kanje akuzwakala ukuthi kwakhona sicela isifake abantu abangcono basinike imbono ngokukhuluma okungcono yabonga uNdlovu sanesitele
sanibonani asakazi be studio 7 hayi ngajabula nama ngazizwa ngizwakala kuleyo ndawo mina nje bengilesikhalo sayo izana ukuthi khona waye kanti vele amazwe se-Africa emesa esaba kangakizana iphetheni kanti okusabekayo hayi bo safa nje ngephathe eyi-1 senza into eziphuma endleleni abantu bashaywa kungabonakala ukuthi bashayelwane kodwa ubufakazi bukhona uthole kuthiwa kona akubonakali niks uhamba njani njani angazi ukuthi bamesaba bayesabani vele kumbe bayayithanda noma bayesaba kodwa ungathanda umuntu esezinto ezimbi hayi khona siyahlupheka bo siyahlupheka njengephathe eyi-1 kanti kwenzenjani awu alike likhulume kuzwakale phela lani be-studio 7 kuzwakale phela kuyafika khona ngale kuzwakale ukuthi khona sesihlupheke kakhulu ngalaba abantu hayi bo sikhathele thina sayifuni le party phela iphume ayisuke ngoba ibonakala le nto eyenzayo 40 years for nothing ayikho into eyenzayo from 1980 akukho into ekuna development yabakhona still lokho kubulawa abantu kucatshiswa abantu kuboshwa abantu hayi sikhathele bo sikhathele hayi
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kulomuntu oyedwa ofileyo kwele Ivory Coast izolo ngesikhathi sokutshengisela kwabantu besithi kabafuni ukuthi umongameli Alassane Ouattara ancintise njalo kwesithathu edinga ukuqhubeka ekulesi sikhundla. Ele Ethiopia lona lithi selibophe abantu abedlula inkulungwane eziyisishiyagalolunye ngemva kokutshengisela okuqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo kulandela ukubulawa komunye umhlabeleli. Ukutshengisela lokhu kwabangela ukufa kwabantu abaphose babe ngamakhulu amabili. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump usetshayele ihlombe le-Israel lele-United Arab Emirates ngokulobelana isivumelwano sokwakha ubungane kanye lokuqeda iminyaka yokungezwani. UTrump ubikwa edlale indima enkulu ngokuletha amazwe landawonye okuyinto elakho ukumfaka esimeni esihle lozulu we-Israel ohlala eMelika kuyiwa nje kukhetho. Ubungane osobudalwe ngamazwe labo uqinisa umkhankaso weMelika ojonge ukuvimba ukudlondlobala kwele Iran libe ngumaqhuzu wesabelo seMiddle East. Ele United Arab Emirates libangela kuqala emhlubulweni we-Arab States of the Persian Gulf ukunanza ele Israel njengelizwe. Ele Palestine lona lisole ele United Arab Emirates lisithi ngokwakha ubungane le-Israel litshengise ukungazihluphi ngozulu wePalestine yena elithi uhlukuluzwa i-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Kelvin Manduna oqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika.
Ukuhlangana kwamazwe lawa angiboni ukuthi kuyatshintsha izinto eziningi ngoba i-Iran silesikhathi ibangana leMelika, ibangana le-Israel. It's decades now and bayebake kuma-sanctions. So akulokuningi ukuzatshintsha, ukupho ngukuformalize nje i-alliance and adding ama-partners amatsha njenge-UAE. So kulesikhathi laba abazibiza ama-Sunni Muslim abahambisana le-Saudi Arabia labanye lalaba njengowe-UAE bebangana lamashiya awase-Iran, lase-Iraq, lase-Lebanon, le-Syria. So angiboni okuningi okutshintshayo, bazabe lokhu bengezelela ukuzondana. And it's unfortunate ukuthi ama-alliance angikhona bayawayenza against each other as opposed to ama-alliance ukuthi sizayenza ama-alliance sihlale phansi sizame uku-resolve ama-conflicts ethu.
Ubona isivumelwano lesi sijabulisa inzalo ye-Israel le-United Arab Emirates ehlala eMelika yini okokuthi sizabona ivotela umongameli Trump ngobunengi kukhetho oluzayo?
Well, angiboni ukuthi uzathola amavoti amaningi amatsha over this story angikhoni ngoba certainly ama-voters from eMiddle East lapha eMelika amalutshwane and ama-voters ase-Israel who are Jews ngathi they are split. Abanye they are conservative, abanye they are Democrats. So abaza vote along those ideological lines. So angiboni ukuthi i-arrangement leyi izatshintsha kakhulu ama-numbers ngo-November nxa sebenza ama-elections. Okade ngathi kuzatshintsha something if they had done it as if they had signed mhlambe i-agreement of some kind of accord njengu-Obama ngesikhathi sakhe basayina i-nuclear deal le-Iran. That arrangement ngathi it was more seismic than lokho abakwenze khona kathesi, akutshintshi lutho as far as I'm concerned on the ground.
Umnumzana Kelvin Manduna uqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo ngabantu abayisithupha laya ku-128. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ikhala ngokuhlukuluzwa kwamagqwetha amela intatheli zindaba evalelwe ejele uHopewell Chingono. Inhlanganiso yeHabakuk Trust yona yethule amafilimu amathathu amayelana ngombhuqazwe weGugurahundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Asibeni sonke kweze kuseni njalo ngomvulo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkumo.